kumele baphuwe lesinqumo ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC bazaxoxisana yini le M23 la kanye le lohulumende wase DRC lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana afana labo FDLR abanye amanye ama stakeholders afana labo Rwanda labo Uganda. So into ezima kakhulu isinqumo sakhona ngeke sikwazi ukuthi kusephuma njani kodwa esikwazi ukuthi kule nkinga enkulu and inkinga le ingalungiswa nje ngokuqhuba ingxoxo phakathi kohulumende we DRC labe le qembu le M23 lelana abalisana lalo khona le eMpumalanga yase DRC.
Yes, yabona sokulokuxabana okumangalisayo phakathi kwamongameli wakwele Rwanda uPaul Kagame kuzobuya lo mongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. Ukubona njani khonoko pho nxa kunjalo kungalungiseka yini khonoko?
South Africa is a regional superpower, so ilama resources ilamabutho ele equipment yokuthi bangenele laphana bazama ukuthi bona baxhase uhulumende wase DRC labanye amaqembu abasebenza la ulisana le M23 yona exhaswa yiRwanda. Kodwa ke umongameli weSouth Africa ungena ngohlangothi lwesathi besithi iM23 idala umonakalo omkhulu kakhulu laphana eDRC, so kumele bayilwise izinqotho laphana iphume eDRC laphana. Kodwa ke umongameli wase Rwanda uMnumzana uPaul Kagame uthi hayi bo, ngeke lina lixhase lo hulumende wase DRC elisana lezi zalane zase DRC laba abe M23 abangamathuthi abaxhasa iqembu le M23 uthi manje ufuna ukulungisa indaba le kumele nje uhulumende wase DRC lo mongameli wakhona uMnumzana uChisekedi ahlale phansi lalaba abantu be-M23 ngoba abantu laba ngamathuthi kodwa ngabantu be-Rwanda. Yena angenza ngathi ngabantu abavela ngaphandle ngoba uhulumeni we-DRC ulesinqumo sokuthi hayi labana abantu asibazi labana abantu bangabaphandle bavela ngale eRwanda. Kodwa ke umongameli we-Rwanda aphinde abe le inkinga ukuthi hayi bo, lina ngeke linise abantu benu lisebenza nabantu abaqhamuka ngaphandle abavela ngaphandle labe FDLR laba laba ngamahutu aseRwanda babulala abantu onyaka ka-94 babaleka bayangena eDRC yibo asebesebenza lokhu kubende kaDRC elisana lezala zeDRC lezi eziku-M23 ezithi zona sicela ukuthi uhulumeni waseDRC avume ukuthi izizalo zalaphana ngabantu labana asiyo bantu abavela ngaphansi.
Ye, umongameli Emmerson Mnangagwa-ke ngamaphitshane ubona ngazane uyadlala zingabani khona.
Hayi, yena uzagijima vele ngomzila wesathi baza kuthi hayi impi le njengoba isimemetheka kangaka kumele isathi ibone ukuthi yenza njani. Kuthi iSADC izoxoxisana le UN, i-UN mission leyana ibonisana lohulumende wase DRC ibonisana lamanye amaqembu ayisebenza lawo phansi laphana ukuze bazame ukuthi bafake amabutho abe maningi, bazame ukufaka laphana i-logistics ezibe ziningi, bafake ilokuzeni bafake i-equipment izikhali zokulwa laphana ukuthi zibe khona. Kodwa ke akusoze kusize lutho ngoba nxa besenza njalo usho ukuthi sebemema amanye amazwe asemngceleni wase DRC ukuthi balungelele udabalelwano ikakhulu yona iRwanda.